Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mphalakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu leKhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye nakumayisikhukho nomntana sekade sikukhangele.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uphele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uzakuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungcwanyana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanti nakumayisikhukho nomntana sekade sikukhangele nje ukuthi ngiyona lowo maybe bephuze i-council ebethi bangafaka i-notice. After i-notice yangikhona ingaphuze ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini bethi nasevuya kuseni zithi amanzi hambile kodwa kuludubo futhi eziphezulu ezimakufakwa ama-notice amanzi abuya indawo zona zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthi amanzi vele sebuya laphana sufira ma-hours amalutshwana baphinde bavale ngoba kwezindawo abeangabuyi amanzi azona ezengiyishezi phezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo ikuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-ward chairpersons kugidi lwento executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kuzakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuthi kuhambe njani kanye nabaningi bathola nezindlela maybe kuphuziwe abanye grant abalwa ma WhatsApp ama social media la abala ma phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama notice kodwa uqhakathile ukuthi nxa bengatranga notice bayabona nje manje yini njani kasi sisikeza khulisa khulisana ngakho ukuthi abafaka ama notice ikakhulu mina njengo secretary lamazi ngiyakhulumisana nawe ukuthi ama notice abazama ukuthi bafake sasemasinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukuthi khona amazi ngale ipressure nxa bevula bavula amalokishadi kule system abayisebenzisayo thina singayazi i-council abangeke batsho ukuthi khona kuthatha amanzi azabe nakho kuyangokuthi bazabe bavule ngakho ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngishilo ukuthi khona kwezinye indawo kukhathe kahle bona sevula umuntu wavula ekuseni amanzi babe-private permit after 2 or 3 hours bebe besifikile emalokishini but asikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyeni kodwa all in all bavula nje kwelanga eliyodwa kodwa phana i-notice ukuthi ibhale static restoration of i-water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babe yavula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo abantu abavuli nasithi nxa bavula ekuseni kwenza indawo bavula ekuseni khona ngalapho bavula khona efika emini izindawo eziphansi bathona bewakha ekuseni avuke engekho kuhlezana iy'ndawo eziphezulu thina siwabona ngabochili kufumbeni ngama-2 khonapho kwakuthi-saphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini lamathulo phesu konkulumane umpiedla wonganini ngapha emalokitshini ngapha kuma-identity suburbs agebha seimigodi ethize iyo nani isiza abantu nabe ayikho leyo mgodi lapha abantu bathele nzima emalokitshini abadala ayikhona nje imigodi lenaqoqoqo lapha engitsho khona basaka sile ama-jojo tanks ama-NGO ibamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yabo-corelodaria abantu begijima besiyesibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela imesibo ngingani ngiyababoma ukuthi hayi lokhu kuqhayisa ikhefu simusi lapha vele ngandanxa yokuya ilanga elilodwa amanzi baphosile ngani bayazama singazi kuthi iyafika yonaleviki iphinde ukuthi abele bekwa sikhuluma kunje cause indawo namhla khona indawo eziningi
lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekonale koBulawayo. iStudio 7 ilobele isikhulumeli seCouncil yakoBulawayo uNkosazana Nesisampofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho.
Did you see me die? Did you see me die?
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa amabhawunsa ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe kumiswa imithethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sana kulimingelela salubona nike zala eZimbabwe abalandeli bonke basuja 7 nabasakazi bonke siyabonga ukugqiba umnyaka omunye sindawonye lesisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana kwe-social media ama-South Africans indlela ke yaphethe ngamapolisi amapolisi ayashaya abantu abasawayisaba amapolisi umdasha ipolisi azaligibele amadundu baqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakho kona abangasebenza khona so khulu kuzayo ke kwinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeka kakhulu 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 mayizana PF zaqhubeka ibusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleke ukulungisa izinto kumele ke amaZimbabwe sisukume siyerejista ukuvota njengoba ngama-holidays manje abantu abarejista ke ukuvota laphana ke simake sure ukuthi sazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izana PF amalakhe inkomo labamnankagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba abantu bezana PM kukhulu okuzayo-ke kumazimbabwenzi especially ngomnyaka ozayo-ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu-ke nike siqhubeke sigxeke uRamaphosa size Ramaphosa ma ngaqhubeka busa this and that kumele sikubheke kakhulu izana PF izigikebabulali laba if beqhubeka bebusa-ke sisengozini enkulu njengamazimbabwenzi
yebo sibingelele ku-Studio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhuluma yimi umfo kakhumalo njalo ye ngithi okokuqala khisimuse enhle kini lonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omusha sela kumuntu okade lalele uStudio 7 sukela unyaka wokuqala ukuyafika manje ukuthi singene umnyaka omusha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba bese ngithi mina awukahambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi eZimbabwe kutsho ukuthi ma ingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana lezanu PF kutsho ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kamqondisi Moyo ukuthi uye wahlaselwa ngumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele iRepublic of umthwakazi umthwakazi Republic Party so yinto nje ayifela awubakithi bazi kwababuhlungu hayi hayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangu ubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo ithi ngikuphendulele baba umalakhe inkomo angeke ayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuzanu PF angithi bayadla laba bantu labo Philip Gawule uJoseph Chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona mabefidwa thina singafidwa bona bese bebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ngabe sambalela mhlambe ngithi uFalls Road ungcono abathathe uTholo Road yona lo hamba ngaye uGawule thathe onkai road labo matopo ngalo bebona ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ugcola amagodi asazi Zimbabwe
yabi ngiyalibingile futhi njalo maNdebele bantu bezindebele lizi ngiyalicela lonke bantu bezindebele bamba nani chiyani ukuphunguba lokuyiziqhuku ukukhozi ukukhangela kwena ngapha iqiniso sibili ukukhozi ukukhangela kwena ngapha loba ngilile izangoma mina siyangitshela ukuthi ukukhozi ukukhangela kwena ngapha ngokuya kwesikhathi kwayekulo president Robert Mugabe wayesemashoneni umnankagwa beseduzile bandla uGabe kodwa wabona izikhilo zonke zikamgabe umnankagwa wahluphina indawo nanzo namhla ezisemidi emidlands kokule ndawo right baba obert mbofu nguwe khathesi lapho oseduze and isangoma siya kutho sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asizenge sithi hambe kula lo mnankagwa kuveni hambe utinti kodwa isangoma sikhuluma sothi ukuthi hayi obert mbofu khangide lapho siyacela ukuthi impilo yakho ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphonga ukuthi imgani yonke yakuthatha baba obert lapho sikhangelane lawe njalo siyacela nabonkobo omqondisi nobaizithi ngoku-mrp akuncedi i-opposition ngayibe khona kwaliwanga ukuthi ibe kuhle sili kodwa lapha madoda alingeni la lizakhonkota lize liluphale lize lihle kubuye abanye bakhonkoti baluphale bazibaphi bahle bambanani lo ndoda lo sende landuze lo ndoda lo kuthiwa ngoku and undoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotona ngochuma konke laba akulalito lapha labana ngokunye nje lakokuyimizwane njengobobhila kokukhonkotayo so linasende landuze lobaba labo labo bogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhangele laphana kobhedi la yikho lapho esesikhangele khona nxa sifuna ngemadebeleni and isangoma sikhuluma nsuku zonke ikakhulu mina esami mina endilala hlala kashiyana le madebeleni nenze emidleni kodwa hayi siyatsho umnankagwa sasikhuluma njengakhonokho kathesi sesikhuluma sithi mina wena siqonda wena hayi mina bengingasikeli bandaleni ikakhulu lezanpef ngoba bengingela la ndaba lakulokho kwama okwembuzazo kodwa uma isa ngoma ziyabe sinjila. Mina ngikhuluma nje ngosamanje. Nxa lifuna ukundinga, hayi, mina liyangithola. Liyangithola sibili liyahamba emoyeni khona phela kwansi ukungithola ngoba ngikwansi nami ukuthi publisher. Basa ngoma siyabe sikhuluma manje ukuthi ah, ngokuya kwesikhathi upresident uzaphuma eMathebeleni. Nami ngakhangela shwa, yeyi, ngabona inkosi yangitshela shwa ukuthi hayi obhedi bofu. Akuzange kuthi kusasa, akuzange kuthi kona umnyokozayo, hayi, ngokuya kwesikhathi.
Studio 7, ngenjani yabo umsebenzi omuhle owenzayo. Okhulumayo ngumangena, umangena usenyama yendlovu eFountain. Sibonga umsebenzi lohla eliwenzayo losizwe lincedisa ngani abantu nxa abantu bekhalazile. Umangena ongumbishopi lebandla, inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi, Church of God in His Own. Umangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokutrila umgodi ukuze bancede intsha losizwe khona ngale enyama yendlovu eFountain Village. Sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense lengadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzayo labangakhonzi ukuze sizame ukukhupha izidakamizwa emsebenzini, sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla. Ibandla liregistered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Council Churches. Udirector wakhona engubaba uKhumalo, uPropa Khumalo. Uchairman wakhona engubaba u-Edson Moyo Mangena. Ibabafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zimfitshane, kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolo xhaso kwangaba lobubelo inkosi ilibusise. Siyabonga ama-well-wishers. They can contact ubaba u-Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe. Sicelisa izandla eziphayo ezilonceda siphakamisele intsha ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga, amen.
Lathi siyabonga. Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPele weqembu leBrazil obele mvukuzane. uPele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento obele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82. Wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958, 1962 lo 1970 leli lizwe lathatha linkezo. uPele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele. Sixoxe lolandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, mina ibizo elithi Pele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu, ngoba uPele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu, wawina ama World Cup and ngumuntu odlala, umuntu olebe leskill lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha. Nguye singathi bathi greatest of all time. Igoat abathi yimbuzi nesakithi.
Abanye bathi lanxa uPele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu, izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo. Uthini wena ngokubona kwakho?
I-debate yona le ukuthi odlale ukudlula abanye phakathi kukaPele, Ronaldo, Messi lo Maradona, i-debate vele ebathi
abathandi benguqu abahlala bedebate ngayo, and I am sure idebate ezoba khona kakhulu since uKing Phele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo 2020 iBBC Sports actually yayenza ivote, he carried out a vote amongst one of our players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world, and I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi labo Maradona labo Ronaldo, kodwa uPhele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years, hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, umlandeli wezomdlalo wenguqu, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo ubesazakala ngokuthi uMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equthwe izolo. Abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaqutshwa lamuhla wehola elilodwa okukhumbula uMampintsha, yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele-Big Naz, lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa. UMampintsha obhubhese leminyaka engamachumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe uBongekile Simelane owazakala ngelokuthi nguBabes wodumo lengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ake sizwe amazwi kababazala kaMampintsha usekaBabes wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo.
Sihlale kahle nomkhonyana benobes bahlale bancinzane bakhwephane, ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha, ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni, ngibone ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa. Umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu, niyamazi uSpongebob SquarePants.
Lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane. Abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha kesizwe amazwi omculi weZimbabwe ohlala kwele Botswana uErnest Sebata kungxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sawubona dadethu, ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe eselilele. UMampintsha ukhanya ube yindoda ekadizimisele endabeni zomculo njalo beneinfluence ephezulu sibili. Ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona, uyeza nawe ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili, okutsho ukuthi khona kwamanje i-music fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda ekadizimisele ngomsebenzi wayo. UMampintsha umculo wakhe wagugula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasimampintsha abantu abanjengabo Pepsi Oduma. Angazi noma ngabe siyabazi ngoba wayene waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Pepsi Oduma. Njalo ne genre akade eyidlala iqomo. Ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako noma yayikhona but yayingadumanga, kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa i-game changer ngesilungu, kwazwakala bona. Ungakhumbula ingoma yayithi umlilo owe-Big Nazi, ambona ukuthi ukhona ongayaziyo, nilethemba lokuthi yaziwa zonke indawo. So iqembu le-Big Nazi sibili linayo umampintsha la libuye kakuhle kakhulu. Ngakho lakhona manje njengoba selilele iqhawe bubazwile lezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje, bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indima ephezulu endabeni zomculo. Noma eseyedwa nje wawubona ukuthi elakhe igama akalilahle, wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela nge-Big Nazi, yena umfoka amaphumulo ubemkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza. Konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle. Le influence yakhe ebaculini iyakhanya, iyazwakala, njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza i-style esicishe sifane ngangimkhangelele phezulu le. Nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akhona noma singakaze sihlangane like okwamehlo, kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni. Ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe, maybe senze okunye thizeni sisonke. But hayi, impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungenzekanga ngoba indlela omunye lomunye kulala lapha ephelela khona. Iqhawe lizalala ngokuthula, umuntu okade izimisele kakhulu emsebenzini wakhe, indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo. Uyabezwa izikhulumisile ukuthi umuntu okade izimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi. Ya, lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili ngumuntu okade sazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona. Ya, ukamfoka amaphumulo kuthiye igebu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe. So ngithemndenini wakho amaphumulo abakhali bodwa sinabo, baduduzeke, iqhawe lilahlekele thina sonke. Siyabonga.
Hayi, siyabonga Ernest Sebata ayi kalale kahle uMampintsha. Ye usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sisithi ke olifisela ke umnyaka omutsha omuhle inew year ngesonto. Imi ke uChris Gande nxa ke silingezwanga indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku www.voaindebele.com. Happy New Year Zimbabwe, siyodibana ngomvulo.